ukuthi kwase kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibabaphetha amandla basebebona izaphu lezitho njengesitha basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa zibeli lizwe sokungathi izaphu lezipra zazingalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipra lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ngithi amabhunu abone ukuthi hhayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasezonqoba-ke ukhetho ikuthatha-ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla lemathebhelelendi kuyini okwakwenzakala
kona okwabangela lokho yikuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu uthi ukuthi iphathi yamandebele esingayivotele kwakumele ukuthi izanu lezaphu zincintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yabona imbali lokhu iphuma isiya phambili
kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala libandla lelizwe jikelele ubona kusenzakala yini khona
ye kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela izaphu nokwakhuma umsebenzi wezaphu balombono onjani imbono abanye kuzolombono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu yiphathi yelizwe lonke nxa sokwavela kwakukonakala kungangcono ibuyele yendaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980 abanye njalo bethi hhayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke ukuthi ukukhangela yona i-politics isitshintshile sokulabo-MDC sokulabo-ZANU sokulabo amaphathi asemaningi akuseyizanu lezaphu so kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la izanu ile ndawo zayo ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emaswinga lapho vele inganqobi khona so ungakukhangela ipolitiki yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo izanu la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-MDC izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuzigxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho ekuqalisela khona ekhula isuka khona
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa usandasitshiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona
ye ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011 akhona amajaha namantombazana angakhokhela okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala bakhona abadala abanyekade bezele behamba lokwakudabeni bavume ukuthi hhayi sokuba isikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele kukhona ubukhokheli ngihambe ukona sikule ubukhokheli kwezaphu ngazake ngiqamba amagama kodwa hhayi babukhona kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa e-America e-Britain bakudiaspora so kuyadingakala ukuthi bevele beye kucongress ukuthi izaphu ye kucongress bengaya kucongress bavule sibili bekhethane kuhle umuntu oyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela bazivezi bakhampeni abantu bebebazi ukuze ukuthi nxa bekhetha bebe lendlela yokuthi hhayi lo esimkhethile nje sibakhethileyo yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha kodwa hhayi abantu bakhona ngiyakwazi i-potential ikhona ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezwela kuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane bebengathi basebexabana kodwa